kati sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 2 kumbimbitho 2020 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni namuhla
udlakela olunengi kuleli lizwe liqalwa yizanupiye kumbe zinhlangothi zikahulumente ezifana nakozetherapis yikwethu ujwayeleyo khonaokuthi kokwenzakalayo
abasakhulayo be-MDC ababotshwe ngomgqibelo besetheswa icala lodlakela bazamiswa enkantolo namuhla.
Kuyamangalisa ukuthi khathi abantu belokho bekuya bethoka kuyafakwa ngu-quarantine bafakwa ngu-quarantine. I-quarantine leyi isebenzani vele nxa umuntu evele esuke khona ngale ebuya ngapha ekwazi ukuthi khona sike sathi asineni ukuhambelana.
Ukulaliswa esibhedlela komuntu ovele kwele China ukuze ahlolwe igciwane le-coronavirus sokudale ukungahlaliseki kuZulu weHarare. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla le-MDC abalichumi lanye ababotshwe ngomgqibelo besetheswa icala lokubangela udlakela bakhangelelwe ukumiswa emthethwandaba namuhla. Abasakhulayo laba babotshelwe eshitungwiza eSt Mary's ngemva kodlakela olubikwa luqhamuke phakathi kwabo lamapholisa. Ibandla le-MDC lithi abasakhulayo laba bahlaselwe ngamapholisa besendlini yesiphathamandla salo uMnumzana Job Sikhala lapho ababikwa bebemvikela ngemva kokwethuselwa ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi abe-MDC laba batshaye ibhasi yezubuko babulala amafastela. Kepha isiphathamandla se-MDC uMnumzana Prince Dubeko Spanda uyakulandula lokhu.
Okwakuqala nkomo ukuthi udlakela oluningi kuleli lizwe liqalwa yizanupiye kumbe zinhlangothi zikahulumente ezifana nakozetherapis yikwethu ujwayeleyo khonaokuthi kokwenzakalayo. Akekho umuntu ongaba nesibindi kuleli lizwe sokusukumake sithi nauthi ngiyehlasela izanupiyefu ngothi ngiyehlasela uhulumende ngothi ngiyehlasela amapholisa. Amapholisa wona lawo vele aze ebonakale sesicungwiza wona ayesiyadingani kwakutheni babezweni ngubani. Yindaba bengawuphendule umbuzo ukwenza ukuthi sibakhulule ekuthini yibo abaqalisa umsini. Kodwa ngokuzwa esikuzwayo khathesi ungane amapholisa yiwo ahamba aqalisa udlame esicungwiza abantu batholakala sebengabagijimayo bedinga indawo zokuqatsha nokuthi bachayelwane bengakwazi ukuthi kubangwani. So-ke abantu kwesinye isikhathi bayafika labo esikhathini lapho abathi khona hayi mani kanti ngenzeni.
Kodwa amapholisa athi achitha abasakhulayo laba ngoba babeqoqa ukwenza udlakela.
Abasiphi ubufakazi Nkomo? Into yonke kulomhlaba isebenza ngobufakazi. Amapholisa sokuyisikhathi sokuthi nxa bekhuluma ngezinto abakhuluma ngazo beveze sobale ukuthi hayi nampu ubufakazi esilabo okwayenzakalayo ukuthi thina sezwa kuthiwa khona kulabasakhulayo ababuthene endaweni enje sasesihamba thina ukuhamba kwethu esawuhambayo lathi sahamba siba singaka kumbe sasibabili kumbe amapholisa sasibathathu kumbe sasilithumi ngoba kwakuza imota ngazi zisiyadingani ukwenzela ukuthi lathi amapholisa nxa siwajaje kube feya hatshi ukuthi khona bebe yibo abafuna ukusikela ukuthi bona abakutshoyo isikhathi sonke kuliqinisi. Siyayenza ukuthi sibacabangele ukuthi banamanga laba bantu ngoba hathi abona ukuthi nxa sikuzwa konke ungani bona yibo abahambe baqalisa into yona le khathesi sibesuka sebengani bona yibo abahambe bayakuba ngama-victims. Yabasiphi ubufakazi sonke sinokububona ubufakazi babo? Sofaka sikaboni lutho ngaphandle kokuhamba bekhuluma besithi bona bathola abasakhulayo bebandlela ithize kodwa yilo lelo bandla abalithoyo kumbe kayisilo kakufela ongaba nomfakazi okugcweleyo. Sonke sekufuza ukuthi silalele bona kodwa sibazi ukuthi balohlangothi abalusekelayo abasekeli mahlangothi wonke kulisuka kube kuludube khona bonkomo.
Ngezinye indlela uthi yikuhlukuluzwa nje kwamalunga ebandla lenu ngamapholisa lokho.
Uphume sobala amalanga amalutshana adlileyo ukuthi khona kule bandla labasakhulayo abangani basekele kakhulu ibandla lezanu pier abathe bona bafuna ukuyangena ezindlini nemizini yabakhokheli bethu. Azange size amapholisa ekhomenta ngaleyo nto not even ka-one. Ye sasesibona-ke ukuthi hhayi ngakuye ukuthi amapholisa nezanu behambelana beyinto one. Kusho ukuthi sesingabulawelwa abakhokheli thina sinjani sizihlalele. Kwazingcono labo bakhokheli bethu babe besiyabulawa kube nabantu ababili kumbe abathathu nabo abayakuba khona babe ngabafakazi.
Umnumzana Prince Dubeko Spanda isiphathamandla sebandla le-MDC sixoxela ekobulawayo. Sixoxe njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule.
Asithi thina singacabangelini sikhulumeni ngokuthi bazahambiswa ekhothi ukuthi kuthi bafumanisekawe la macala athile abawephuleyo aqondana lemithetho yelizwe. Ngokunjalo asiyekeleni indaba leyo iqhubeke iye emakhothi khona ngale kuyethulwa amacala abo. Kuzwakala ukuthi uwapha amacala abawethesayo la makhothi nawo ebe le ndima yawo ayidlalayo ukusho ukuthi ngibala amacala lawo bantu kumbe bala macala. Ezizinto zabathethi lezi singazithatha nje sithi thina abantu nje kuphele babotshiwe ukuthi batholakale bebotshiwe njani. Mhlawumbe ngeke batholakale belezikhali kumbe betholakale benjani kumbe bathola khonokho kuzavela khonokho njengoba behamba beshiye ekhothi.
Siyabona-ke abalandeli bebandla le-MDC bathi vele bayancindezelwe okumangalisayo abavunyelwe ukuthi benze imihlangano lakhonokho kuveza ukuthi vele uhulumende kamnanga kakafisi ukuthi benze imihlangano yabo. Ubona njani khonokho?
Ayisikho lokho Gibbs. Imumo lowo sifundile ngalokho kwenzakale izolo ungakhangela vele kwenzela kokuthi usamathaya khonokho abakwenza ayisekho kutshengisele kulokuthula khonokho abakubona ungakhangela into yokudlangudla made kusenziwa khona ngalito bethaya lezubukoyile kuze vele into yakhona iyatshengisa ukuthi kuyamaphi. Injalo uhulumende wazavumele khonokho kwenzakale ngenxa yokuthi sebebonisa ukuthi bafuna ukwenzayo bafuna ukwenza leya into kajanuwari liyani eyadlulayo okwakushiya khona izinto zonke zithabalele izikolo abantu balutha bayenzani konke lokhwana kwenziwayo yiko kuyabonisa ukuthi yiko abajonge ukuthi bakwenzela kathesi. Abantu abatshengiselayo ngokuphila bafuna ukutshengisela ngokuphila abantu abaphila nxa bezitshengiselela ngokuphila bethi amapholisa sihlukuluzile kodwa kunathi sitshengisela ngokuphila zange sithike ijele lutho zange sitshaye muntu zange sizihlabela sizihambele emgwaqweni sitshele ama-placard manje laba abantu ababenzi khonokho bahle benze khonokho kade kusenziwa ngama-youth lab senza kujike ijele izimoto etshaya uzubuko lokulala amawindi lokuza bechisa amatala hhayi lokhona yokuthiwa yibudlwangudlwangu obungaphezu kwamandla uhulumende kaeza kuvume khonokho. Uhulumende kumele avikele abantu avikele impahla zabantu ukuthi zingalinyazwa abantu laba abagangileyo abalenjongo zabo zokuthi bayatshengisela bona besenza ubudlova.
Umnumzana Believe Gawule ngowebandla lezanu PF obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Sokuqhamuke ukungahlaliseki kuZulu kulandela ukulaliswa esibhedlela seHarare komuntu ovele kwele China izolo ukuze ahlolwe umkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende uthi umuntu lo uke wethekelela e-Wuhan kwele China lapho okuqale khona lomkhuhlane. Kumaviki amathathu edluleyo kulomunye njalo olaliswe esibhedlela esifanayo ngemva kokwethekelela kwele China. Umkhuhlane we-coronavirus usubulele abantu abedlula inkulungwane ezintathu kwele China lakwamanye amazwe njalo usumemetheke wafika emazweni angamachumi ayisithupha agoqela awezwekazi le-Afrika afana le-Nigeria. Abanye bathi ngabe uhulumende weZimbabwe uyavimba ukungena kwabantu abavela eChina andubana umkhuhlane lo udlule. Bathi ukungena kwabantu abavela eChina elizweni kufaka umuntu wonke engozini enkulu ngoba kungenzeka ukuthi abe khona ongena lawo lomkhuhlane. Sexoxelo meli weSouthern edalele ephalamende umnumzana Peter Moyo.
kuyamangalisa kakhulu nxa ukuthi khona umuntu lapha sibona bavumelana sibili ukuthi khona abantu laba kabake bame ukuhambelana amazwe lawo mabili. So kuyamangalisa ukuthi khathi abantu belokho bekuya betsoka kube bafakwa ku-quarantine, bafakwa ku-quarantine. I-quarantine le isebenzani vele nxa umuntu evele esuke khona ngale ebuya ngapha ekwazi ukuthi khona sike sathi asineni ukuhambelana. Lapho osokusetusa yikuthi khona nohulumende wangikhona yinalo thina kasimthendi. Yikho akasikwazi ukuthi khona umkhuhlwane lowo for sure umuntu lowo ephume esibhedlela yethiwa khona kanawo umkhuhlwane uyabe engenawo yini for sure. Ngoba nxa enguye uhulumende oyekela abantu bebuya ngapha abe sesiba nguye futhi oza kuthi hayi kana kaphume thina khonokho asitrusti khonokho. Njengami mina vele emelela abantu vela ngitrusti uhulumende lowo ngoba ngikwazi ukuthi khona mphela abantu laba abangamamene neni bala isikuruku siyafa lapha elizweni asikwazi into abasicabangela yona. Laba abantu bazasibulalisa lapha siyehluleke lokuthi siyelaphe lo mkhuhlwane ukubone kwenzayo.
Ngamanye amazwi uthi abantu abavela kwele China kabamelanga bavunyelwe ukuza eZimbabwe lanxa beyizizalwane zeZimbabwe.
Ngabahlale khona ngale eChina lapho abahlala khona kuze umkhuhlwane lowo uphele kuthiwe khona akusela babe sebeqalisa ukuhamba kanti vele bajaheni ukubuya ngapha bona bevele bekwazi ukuthi khona kulo mkhuhlwane babe sebejaha ukubuya lapha eZimbabwe nxa bevele bethanda iChina indawo bengahlali khona ngale. Kabahlale khona ngale umkhuhlwane lowo uzophela bengabuyi ngapha bekwazi ukuthi khona kulento embi lapha ezakalayo. So thina khonokho kuyasiyetusa ukuthi khona kanti bavele balandani ngabahlale khona ngale.
Njengelunga ledale lephalamende selike laluphatha yini lolu daba waveza imbono yakho le ephalamende?
Sike sakhuluma abanye bami bakhuluma sibili sazama ukusukuma ukuthi sikhulume ukuthi khona lapha madoda umkhuhlane lowo sizayenza kanjani njengoba sikwazi ukuthi khona amaChina vele iZimbabwe selikhaya labo sikwazi ukuthi kwakule mkhuhlane abanye basukuma bethu ayaziphofu abangaboniyo into yasebe siyikhuluma ngadlala bekufaka ipolitics ngesikhathi abangafanelanga bafake khona ipolitics. So udaba lwangikhona lwasoluphela singazange sikhulume. So kufuze sikhulume futhi nxa engafuni befuna bengathandi kuyakhuluma kuphela kwenzala kusasa kwenza ukuthi khona kusasa laso kukubi ngabe sebekwazi ukuthi khona sake sakukhuluma lokho bayana njengayo ngebhora zona ezizi kade sezibhaliwe lapha elizwe lonke siyabatshela kwale parliamenti ukuthi hawu kathi madoda andibonini bathi abazwisisi. So sokufana lomkhuhlwane ona lowo babona ngathi into yokudlala abantu labo.
Umnumzana Peter Moyo ngumeli weSouthton edale lephalamende. Uhulumende yena uthi uxwayisa abantu abalengwendo ukuthi bake bame ngazo kancane. Uthi ukuhamba-hamba kwabantu besiya kwamanye amazwe kungabangela ukumemetheka komkhuhlane lo kalula. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa akobulawayo abophe abesilisa ababili abetheswa icala lokugqekeza ezindlini ezilijumi lanye bantshontsha impahla engena ku-55,000. Abasolwa laba ngumnumzana Brandon Sbanda lomnumzana Kelvin Ndlovu. Iphephandaba leli libika njalo ukuba ilunga lezaphu umnumzana John Ndebele owafela kwele Malawi ngo-1977 ungcwatshwe kakutsha eplazini leDenver duzane lakobulawayo izolo. Amathambo kaNdebele agetshwe kumaviki edluleyo alethwa eZimbabwe. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani basakazi be Studio 7, mina ngubhanda moyo komnyama kugwamagwama village Wat Makuleli, Wat 9, Dolwane, Plumtree, Wilima West. Yeah, mina ngibona nganomhlaba lo eZimbabwe. Kuke kuzanye nje ukuthi zonke indawo zasemareserve zibe lamarigation. Noma singamavila, sibonakale lapho ukuthi singamavila. Kuzima ukuyenza amadamu nje anga idamu libe le-irrigation, idamu libe le ezinye indlela nje orimigodi, abantu bazilimele bakwazi ukuthengisa, abantu abalamandla and abanye asilalulwazi lokuthi sibone ngempela ukuthi uma kuthiwa kule-irrigation. Khona lapha mina esindaweni yakithi ebulilima West kule-irrigation kogambo kuphela yiyo engiyaziyo. Ngidlule kona ngo-November abamama lana bebethengisa imumbu. Kukuhle kakhulu, kukuhle sibili. Bayasebenza abantu babengancediswa nje kuma-irrigation lamadamu okuthelela belwisane lendlala ukuze i-government umthwalo ube lula. Bazazithengisela laba bantu badle futhi lapho bafundise labantwana. Isicelo sibe sikhulu mina engisibhekile ezweni leZimbabwe lapho.
Salibonani, salibonani emsakazweni. Hayi, elikhuluma layo ngulakhi wakwaDube. Mina ngilapha eGwande Magwe, lapha esigabeni sikamathema ngaphansi kwaChipsane Magwe. Mina lokhu-ke hhayi angivumelani lakho sinto ukuthi angiboni kuhamba sibilika, angiboni sinto kusenza ukuthi lapha kube lokuthi-ke abanye kube lezitolo zabo kuthiwa zichiphile njengamasosha, amapholisa, ama-civil servants ukuthi-ke bebe labo belezitolo zabo bathenga zodwa. Thini kanti siyisizwe siyafisa ukuthi ngako konke kuyalinganiswa, sonke-ke sithole izinto ngempahla ngemali ethengekayo, kungabi-ke ngokuthi ubani uthenga impahla ezichiphileyo, ubani athengeke ezidulayo. Lokhu-ke ngesithi ngawo uhulumende wethu akuthatha sibingelihlolibanzi kakhulu ukuthi yabona ukuthi ngasonke siyafananiswa wonke lamasosha lamapholisa njengaye wonke umuntu okhona eZimbabwe njengamaZimbabwe nje ukuthi sithenge okufanayo. Lokhu yikho sibile ngikubonayo ukuthi hhayi nxa uhulumende engenza njalo kelizweni hhayi abenze into enhle kuye wonke umuntu, hhayi ukuthi kube ngancane sengani kuyakhethwa olunye uhlangothi. Ngiyabonga emsakazweni.
Ukhuluma ngu-Dr. Mbethu, ninjani basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli kumagumba amanomhlaba. Ngikhuluma nje nginokudala uma ngisizwa ukubhanwa kwama-stadiums kuvela kithi. Uzsibuhlungu lo kuyayangisa. Mina ngazi ukuthi kathi impela kusuka kuthini impela ebantwini bakithi. Ungabheka umgabe use wafuqwa, sifuqwa ngamasosha ukuthi aphume engafuni ukuphuma. Manje sesibona nezitediyamu sesize futhi sibanjwa ngamandla ukuthi sizi-upgrade, sizidlulise, sifake nama-bucket seats, size siforswa ukuthi sizenzele nje sodwa nje sikhululekile nje. Lathi ngesikhathi ukuthi hayi izinto ziyathuthuka, nathi ngesikhathi samanje ukuthi sibheke izinto zesitshaswa abantu sizi-upgrade sisodwa nje, kungabanga ne-pressure evela ngaphandle akukho. Nangazi kwenziwa yini.
Ngiyabingelela ku-Studio 7 kudubeka indlala kodwa bakithi esifile. Nyamsekhenda lo muntu omthwakazi okhuluma izulu ukuthi ngani sibili, ukuthi ngani kuyatshintshwa sibili. Ungasakhuluma ngama-election olo bakwazi uvote vele ana lokuthi iyadlala kuyehluka ehlethi iphuma eZimbabwe thina amandebelo esidubekayo. Nangafela ngoba bamncane bami nge-ground ngayekhuluma sendaba ye-ground yangiyitakazi. Yazi sikuhlungu sikuthi ngani sibili bengayenza kanjani ukuphumele bani bayafika ngapha lami kanizayifaka i-signature yabo.
Sanibonani ku-Studio 7, ninjani? Ngikhuluma noMpofu ngadlangadle yagomadala. Lesi isicelo, eyi ngiyacela angazi isicelo sami lesizozwakala kahle. I-South Africa kulezi nsuku iyahlupha ngogetsi, so ezinye indaba uthole ukuthi intambama kunje njengenamhlanje alukho ugetsi, luyahamba ngo-5 lubuye ngo-9 ebusuku. So isicelo sami angazi ukuthi lingakhona ukuthi izindaba ezikhulunywe manje ngo-7 ngo-7 lifaka ama-audios emafonini ethu sizwe ukuthi bekukhulunywa ngayo. Ngacela lathi njengabalaleli abakhulu ukuthi sicela lisicabangele ugetsi solusihlupha.
Hello.
labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isithunywa somanyano we-United Nations kwele-Eritrea sesichotoze uhulumende walelo lizwe ngokwephula amalungelo oluntu ngendlela ezigoqela ukudlwengula abesifazana kanye lokucatshisa abasola ibandla elibusayo. Amaphepha ndaba kahulumende wele Syria athi kule ndiza mtshina zebutho lalelo lizwe ezimbili ezidutyulwe zawa libutho lakwele Turkey izolo. Abatshayeli bazo basinde ngokweqa besebenzisa ama-parachutes. Zigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Obekumncintiswano okudinga ozamela ibandla eliphikisayo elamademokrasi kukhetho lukamongameli ngolwezi, umnumzana Pete Buttigieg wazise izolo ukuthi usephumile kulumncintiswano. UButtigieg uphume kulumncintiswano ngemva kokunqotshwa kukhetho lweSouth Carolina ngomgqibelo. Umnumzana Joe Biden nguye onqobe kukhetho lolu ngesilinganiso esikhulu elandelwa ngumnumzana Bernie Sanders, yena onqobe umnumzana Biden labanye eNew Hampshire laseNevada. Ukunqoba kukaBiden ngomgqibelo kumuphe umdlandla ngoba ubekhanya eselahlekelwa lithemba. Kusasa khona abebandla lamademokrasi laba bazanqikilana kukhetho oluza kwenziwa esigabeni ezitshiyeneyo olubizwa ngokuthi Super Tuesday. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume ingcweti kwezombusazwe umnumzana Efidela Ncube sambuza ukuthi kungaba sokuyikuvuka kukamnumzana Biden yini lokhu.
Kuyamthembisa kakhulu ukuthi angabe sevukile ngokuba vele iSouth Carolina iyayikhangelela ukuthi isengamupha ithuba lokuthi ancintise siyaphambili ngokuba injengalokhu abantu bethanda ukusho ukuthi njenge-America inabantu abamnyama abaningi, inabantu ama-Latino amaningi, lamakhiwa amaningi, iveza ukuba yi-America ngokwayo. Ngakho-ke ukunqoba kwakhe kakumangalisanga. Okungabe kumangalisile isikhala sivulileyo usuke wanqoba ngesibanga esikhulu kakhulu okumkhuthazayo esiyaphambili okuza kwenza kube lula ukuthi azuze lezimali zokuthi ancintise, ikakhulu njengoba sekusiya kuchaya kakhulu kuzaya okhethweni lolo okuthiwa yi-Super Tuesday okuyabe kuthinta khona ama-states amaningi kakhulu.
Yena labantu abafana labo Bloomberg bakhanya benatha mthombo munye. Ubona uBloomberg eqhubeka ethola abasekelo kusiya phambili kumbe bazabalekela kuBiden?
Ngibona kuzavela kahle ku-Super Tuesday njengoba ubaba uBloomberg efake kakhulu ama-TV adverts ezikhangisa kakhulu kumabonakude kuthelevishini. Kakangene li ukhetho olunjengalolo esilubonileyo lokubona evada ukuze ku-South Carolina, uzabonakala kahle ku-Super Tuesday ukuthi kambe imali yakhe lenenkangaka ayifakileyo esiyasebhiliyoni ingabe incedile yini kumbe kayincedi. Kanti-ke njengoba usisho ukuthi banatha mthombo munye, bayilokho esingathi thina basesiswini sendaba basesenta, abekho ngakwesokunxele kumbe ngakwesokudla kwe-Democratic Party, abafani lo-Elizabeth Warren, abafani lobaba uSanders abangokwesokunxele kakhulu. Abantu abaningi besaba ukuthi nxa ngabe kungavotelwa ubaba uSanders abe nguye oncintisana lo uPresident Trump, kuzaba lula ukuthi uTrump awine ngokuba ama-Republicans amaningi avela kuma-states ngaphakathi phakathi kwe-America angeke azavotele umuntu ozibiza nge-socialist. So ke kuyamnceda uBiden kakhulu esiya phambili, kodwa kuzamele phakathi kwakhe lo Bloomberg kube khona ophumayo ukuze kube lula ukuthi babuthelele abantu babo one ndawo bangabe bechiphekene endaweni eziningi.
U-Elizabeth Warren uyatsho ukuthi usesandleni sokunxele lo mnumzana Bernie Sanders, kodwa njengoba ekhanya enqotshwa kangaka nguSanders engakatholi lutho, kasikafiki yini isikhathi sokuthi aphume kulo mncintiswano?
Kuzavela kahle ku-Super Tuesday, kuyasondela ukuthi kucace ukuthi aphume kumbahlale. I-Super Tuesday izagena kakhulu ukuthi ungabona sekusela abane kumba abathathu kuphela kusiya phambili, ngokuba bazacuthelwa abanye kakhulu laba bangakawini lutho. Kungafika leso sikhathi angawini lutho njalo, imali yokuthi aqhubeke ekhampeni esiya phambili ngimthi sesiya phambili uzabe engaselayo.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo.
Le ngumfana wesikhalangeni uMashali ehlabela kamnandi lapho esigqibela izindaba zekuseni. Kodwa sithanda ukuxolisa kulabo abavame ukusibukela kuFacebook ngoba lamhlanje imitshina yethu ibingasebenzi.
Kodwa siyathembisa ukuba na kusasa izaba isilungile ngakho. Libukele ku Facebook. Ukuziphetha ezekuseni ke sikhangele bezihamba phambili. Abasakhulayo be-MDC ababotshwe ngomgqibelo beseteswa icala lodlakela bazamiswa enkantolo namuhla. Ukulaliswa esibhedlela komuntu ovele eChina ukuze ahlolwe igciwane le-coronavirus sokudale ukungahlaliseki kuZulu weHarare. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Asibeni sonke njalo kusasa. Nitshone kuhle.